Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulo
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Upton Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwe iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. I-Studio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNasty Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuz uMnumzana Themba Kuyemoyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima lamhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeki. Kodwa bonke abachayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukisela i-10 days lezi abanye bekuzeki sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe $540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na idecision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngoSeptember sivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nqa engelamali uzayithatha ngapha imali.
Ilunga ledale lePhalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Thofa uthi lanqa nje abanengi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lomsindo isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lomsindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi sibona uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu amateacher lamaphoyisa banike imali encane. So siyazwisisa ukuthi iservice zakuma but ivele yiphi iservice yakhona ngabhadala abantu abasebenzayo kuhlokulumende yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abanengi bahambile emsebenzini nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe lesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantwana bethu babhala imihloliso ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi isikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Imele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa anti asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini esezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku-Commissioner General sebenzisa ama-lawyer ethu ke Beatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kaMongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esithatha kancane yinto enkulu kithi, ikakhulu sikhangelela ukhetho lika 2023. Ngenxa kubana izalu PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke, whether ngu-TCCC yizanu yizaphu ngumtwakazi, singabantu beZimbabwe. Akula muntu olelungelo lokuthrethena ukuthi yabulala umuntu ngendaba zombangazwe. Yikho sisiya ke emapholiseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebojwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence. Lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe. Okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezi-archaic, yipolitics zasendulo. Kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe, irregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngapi, ngoba iludubo lezanu PF olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani layo siyabazi yikwenza kwabo. Yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba kubaniye Southern African Development Committee la ku-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani. Njalo sisuka lapho siye emapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe. Ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba. So yinto esingayikhangelelanga, yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo, ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengalamalungelo akwanileyo elizweni lethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wasikhulumeli se-TCCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho, kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uduho yikuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emigodweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo, njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakoBulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakoBulawayo kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa zihambela le bank rate of the day. Kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcolile. Ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo okuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esidolobho lonke indaba esikhathazayo kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathi sisendaweni lapho kumele ithwalwe khona. So kutho ukuthi idolobho lakoBulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiye ngabona even emalokishini abantu bayakhala ukuthi iziba zikhipha ndla zisathwala. Ngibonile kulo mbiko futhi ovele esithi council ukuthi kulewo zigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi izingcekeza leyithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efika kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akulamzamo ethize yini engenziwa in the interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanze.
Inkosikazi Wendy Mlotshwa, ophila ngokuthengisa emkambo, uthi idolobho lakoBulawayo alisahlanzekanga. okunye sikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into. Impukane sezilapho lomnuku wangkhona usayenza. Okuphinda futhi kusethusa ukuthi impukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo, especially ama-vegetable. Nxa sokunjalo ayisithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa. Abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isithi counseling ayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Abantu sebegula lokuthi izibi lezo zibuthwe. Ngakho kunye siyakunanzelela kulama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labantu abagulayo, ngoba kuyini izibi zontezi abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule, okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni.
Imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda, ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini. Kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi, kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Pilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane, lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Bantu bekuyibunyonyo ziphuma ubuningi bazo ezakhamizi eLupanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phetsheya. AmaSamaria alungilela abalisa u-Onele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazare weLihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula weSipophoma onguye isikhulumi ochaza ngokwabenza abacabanga ukusiza izikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu labo baphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, ilenza abantwana labo bethole entertainment, ileza khamizi konke lobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi sports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
Unkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi eLihlo Primary School, njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqule uqaga le enziwe ngempela sonto.
Manje sihlangele iLupanda cluster, which is 6 schools, okuhlanganisa eLihlo eMasungamala Phuma kanye Sipophoma Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decide to give back to the community through sports.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana Thini Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo iyenza umuntu aphile. Sayesizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi ngumnumzana Sam Mathe, ukhansilo wakulindawo.
Bona ngiyababonga abadoda la. Ngindima engayikhubeke senze nje vusa indawo yabo. Hayi, so abantu abantwana abasakwazi ukuthi ngenza njani kuyahlangana, ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlangana nje secondary nje sazana nje.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East, umeli walindawo edala lePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhule eLupanda, bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho. Okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zona ezabaphuma kizo ukuthi kube le midlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo semathatho le esisathanyela inkezo zonke. Unkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba, shows the great improvement. Last year sasinganisi lutho, but this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard, both teams, netball and soccer, sasesiwina. Next year futhi lapho siyayithatha. Bele bekungayenzi ukuthi ingeni le lapha ekhaya wonke amatrophy abesephuma. Sesifuna wonke sale khona sithabile sivile.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalendawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithole nzima ngokusilela kwababalisi lokuswela imfanelo zokusebenza. Ngimela e-Studio 7 eChamathole eLupane eLupane, igama lami u-Ezra Thisa Sibanda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, LoBNXN. Obama uveze lokhu ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edale leParliamente engoyebandla leTRCC uthi noma belubongela uhlelo olwama electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni achiyeneyo eZimbabwe kanye laseSouth Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangwe xoxa lo gainer kumete site o Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olwama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto okwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu sibale access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West, ziyathokoza ukuthi sokule office ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabagogele ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ile passport.
Lithini ngentengo eyama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo ukuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani, ili passport kungabi kwalo lwalabo abanothile humbe for the elite only. So it is sasalwane zalezi zigokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuse duze, but it is still unaffordable to many abantu kabaka yenelis ngemali ezifunakala ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kwenziwe i-electronic the system kuyinto enhle ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo Gainer Gumede site Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Egolini ngifike lapha ngo-2011. Ya, asho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Umfowethu ebesenesikhathinyana ekhona lapha nje eGoli la ethi hayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana, kwangathi kuba nzimanyana. Wase ngicelela komunye umfowethu naye owesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ke ngifihle ikhanda kuye. Sahlala, impilo yaba nzima. Wathola ukuthi umsebenzi angiwutholi. Hey, yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey, ngike ngigcine ungayenzi lutho, so kuba nzimanyana. Ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engakho. And then la from lapho ngaqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayizihlobo, mara izihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo. Ngike ngizamazama, ngithola thola ongama-office job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ezihlobeni zami, sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo, sebengigcina nje. Kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Ye, siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina-ke usuthola njani umsebenzi?
Isho ukuthi labo abafana bona laba ababengabasendaweni yakithi kwivillage yakithi, kwaba lo munye nje ongizwelayo la ebona ukuthi indoda leyo ithwele nzima, ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda nyokulele nyiwasebenzi. Umlungu wami yazothe ngibuye lo munye umuntu nje ozobuye ezohlala nami, sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje. Abantu babehlala lapho bebeyayijikile bakhithiwe lapha endlini, so uthe ngibuye lo munye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzohola emalini, uzofika ukhulume layo la ozikhulumele. Hayi, okay, ngivele njengendoda ngasebenzisikine lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile nikeze R100 enomngani wakhe. So lelo langa umngani wakhe futhi wafika naye khona lapho, afike wasikhulumisa nje khona lapho, wasibona ukuthi hayi siyasebenza. Sibuza nje imibuzo nyana khona lapho, amagama nje asimtshela nje kahle. Hayi, fule ngidiye futhi lo mlungu ebuye, futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check out, right madoda, right. Okay, efike ngelini langa uma efika lapho, uyafika uthola sengingaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguye ebengiqhashile nikeze R100. Cabana nje sibanga imali yofanele nginikeze, lo fanele nginikeze 700 ngoba ngaku from Monday to Sunday. Wase nginikeza imali, wanginikeza R400. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho nawuvela wangixosha. Lowo ma efika ungithola ngaphandle, ngithwele isikhwama sami.
So ngasohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho, akusiyele ngamafutshana ngakhonokho.
Alright, and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna, ngithi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenyindlu mina, so umngani wakhe lo, nginenyindlu enginayo, so ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shuthi umlungu lo vele benebhizinisi lezindlu. Okay, ngingabe ngijabule khona lapho umlungu ehambe nami pele endlini ke, sikethi hayi indlu yami yona le. Okay, umlungu siqhubeke. Mayithi yafika following days ongikhangela wathi ukuthi ngibhizi mpela, ejarasi ngisokuhle kakhulu. Wajabula umlungu mpela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lo muntu ebengimshiye lapho yabona ukuthi ukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje kwi-pavement la kuklini njani, akulamaphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambi, ngikline yonke into ngaklini. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga uyonginginela kwami la engihlala khona. Okay, ngampela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami, ufike hayi ngicela ungiklinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise valele izinto zakhe nje ngendlela yo. Okay, angikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula, anginikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shuthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-four wheel okhatha utshani kanje namathuluzi aphelele konke labo extension kanjalo, so ngicela ungenzele lapho ephambili. Ngathola ukuthi umshini wona ngikwazi ukuthi u-operator kanjani, wabuya wazongibonisa, wayehlisa wangibonisa, hayi so uma ufuna utshani buyehleke ubamba lapha nala, ayinashisha lami ngafunda kona lokho wasengilela ke kuma next door ukuthi hayi imali ifuna umuntu ongalisiza ngekini noma ngokulikhathela utshani nami ama next door la aqala ukungibiza until isaratu sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi untungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mu